Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolomngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla zilithumilane kuhlala ngula 2024 ngokhipha stove. Endabeni zethu lamhlanje.
The ANC is humbled by the fact that the spirit of the engagement with all South Africa's political parties.
ANC iyawahlonipha amabandla wonke ngokwenza isivumelwano esiqakathekisa abantu be South Africa.
Ubunjwa uhulumende omanyano wele South Africa.
Abantu kunzima sesiphokuphila ngemkhuna loxaxaxaku akuvunwa ngalutho labalo imigodi imigodi yangqweni sidryer amanzi kawakho sithwele nzima sure
bakhala ngendlala elowagweru enkabazwe lingakhuthwa isigaba sabaculi iwas a Friday zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sekubunjwe uhulumende womanyano kwele South Africa ozabusa lelo lizwe okweminyaka emihlanu elandelayo. Lokhu kulandela ukhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe ongaphumanga iqembu elinqobileyo okukhanyayo. Uthi uSokhumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress likhethe ukungena uhulumende womanyano nebandla leDemocratic Alliance Inkatha Freedom Party le Patriotic Alliance. Lumanyano uvezwe ngesikhathi iParliament entsha kwele South Africa ihlala kwakuqala namalunga ayo egcotshwa okwakuqala. Umnumzana Cyril Ramaphosa nguye ohle wakhethwa ngamabandla la ukuba umongameli welizwe. Unkosikazi Thokozile Didiza owebandla le ANC nguye okhethwe ukuba ngusomlomo weParliament kwathi unkosikazi Aneli Lotrieti owebandla le DA wakhethwa ukuba umsekeli wakhe. Esekhuluma ngalo manyano, unobhala jikelele webandla le-ANC, umnumzana Fikile Mbalula, uthe ubunjwe ngemva kokukhulumisana okujulileyo.
The ANC is humbled by the fact that the spirit of the engagement with all South Africa's political parties.
ANC iyawahlonipha amabandla wonke ngokwenza isivumelwano esiqakathekisa abantu be South Africa lesidingo zabo.
To ensure that our country comes together to address the common challenges it faces.
Umkhokheli webandla le-DA umnumzana Johnston Hessen uchaze umanyano omutsha njengethuba elitsha lokuthuthukisa eleSouth Africa.
And we believe that the government of national unity is South Africa's best opportunity.
Siyathemba ukuthi uhulumende womanyano lo lithuba elihle kulizwe lethu ukuthi lithuthuke njalo sisebenze sonke ukuvikela inkululeko yethu.
As sacrosanct and we will work together to protect our constitutional democracy.
Umnumzana Velenkosini Hlabisa ukhokhela ibandla le IFP laye uncume kakhulu lumanyano.
We will participate in the government of national unity for the sake of
sizaba ingxenye yalo uhulumende ngoba yikho okufiswa ngabantu bakithi abafuna uqedwe inhlupho zabo.
With a stable government that will address their challenges.
Ngakulunye uhlangothi ibandla le EFF elingangenanga kulumanyano lihlangene lamanye amancane lobanje isihlalo zabo zeParliament zingafiki amachumi amahlanu 48 kukanti ibandla le umkhonto wesizwe alingaveza ukuthi liza kuba kuliphi icele lezihlalo zalo ezingamachumi amahlanu lesishiyagalombili 58. Intatheli yeZimbabwe umxolisi Ncube uthi lobanje lumanyano kukhanya umuhle kakhulu kuntuthuko yezomnotho weSouth Africa ngolokukhathazeka kwezinye izizalwane zeZimbabwe.
Liyazi lonke ukuthi iPatriotic Alliance ilibandla elikampeyine kakhulu ngokuthi abantu bokuza abahambe. Ikhuluma kakhulu ngamaZimbabwe insike sabona uhulumende engathi mina umkhokhelwa lelibandla. Gayton McKenzie esiya kuma e-board esithi kabahambe njalo nsuku zonke uhlala esithi yena angakufuna kuphela nxa kuyikuthi uyangena uhulumende lo lebandla le-ANC ukuthi abantu bokuza bahambe. Uhlala ekhuluma kubi ethi kumele kucitshwe imitshina ayelife support siza abantu bokuza ezibhedlela kufakwe kuphela ama South Africans.
Umgcini sihlalo ehlanganiswe eZimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ukubathokozise kakhulu ikwamukela impumela yokhetho kweningi lamabandla abencintisana. Umabhena uthi akukho kubi ngomanyano lo owethuliweyo kodwa okuningi izifundo okuzafanele zifundwe ngamabandla ezombusazwe eZimbabwe.
South Africa sekufundayo ukuthi kabazange badinge umuntu wangaphandle ukuthi abancedise. Bayazikhulumela bona bodwa. Yisifundo ukuthi lathi sizalwane zaseZimbabwe siseZimbabwe kumele sivumelane ukuthi ukhetho selubamba njani njalo futhi sihloniphe impumela yokhetho. Xa impumela yokhetho sisho ukuthi sakhe uhulumende womanyano kumele sikwenze ukwenza ukuthi lizwe lethu liye phambili ngentuthuko.
Kukhangelelwe ukuthi uMongameli Cyril Ramaphosa uzagcotshwa kunsukwana ezimbalwa ezilandelayo okuzalandelwa ikubunjwa kwedale labaphathi ntambo abalamalunga avela kumabandla onke awuhulumende omanyano. Ngamele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kulendlala esabekayo eLwagweru enkabazwe lapho abantu bakhala khona ngokuswelakala kokudla amanzi lokunye. Abanye sebephila ngokudla umkhona, kubika uEzra Jesus Banda.
Izakhamizi iphose zonke esigabeni lesi zithi kazivunanga lutho lonyaka ngoba izulu kalinanga ngenxa yesigudumezi somkhathi ese-El Nino esemhlabeni wonke jikelele. Abantu abaningi esigabeni lesi bathi sebedengisa izifuyo ukwenzela ukuziphilisa. Omunye wababhekane le ndlala ngumnumzana Benjamin Mpala ohlala eSt Faith.
Kule ndlala esabekayo abantu kunzima sesiphenguphila ngemkhuna yoxa kuxaku akuvunwa ngalutho labala imigodi imigodi yangkweni isidraya. Amanzi kawakho so sithwele nzima sure sasenza amaplani ukuthi sidlale ngama club ozoze igogogo la yini komunye ngomgano akunzima apha ke lwagwenelo nyanga.
Umnumzana abo nganincube ohlala eShagari ongutshekeja yena uthi indlala yodwa lonyaka.
Mina mphuma endaweni okuthiwa kuseShagari, hayi lonyaka kunzima akulamanzi, izulu kalikho, lezibhorane zifile khonapho nzama umuntu ngikorokozi akulamanzi akulalutho sibilayo kunzima lonyaka.
Emaboleni lakho bayakhala abantu ngokuswelakala kokudlala amanzi. Umnumzana Bednico Mbano uthi abantu bonke badinga uncedo.
Elwagwelo asikalutho kwasha so asiboni asinalo ukuthi singabamba ngakho ngoba kudala msebenzi. Into besicela kuyikho uhulumeni ukuthi ngasincedisa esiniko kokudla abantu bazakuthi.
Lokhu ufakazwa umnumzana Michael Makhwili we Makhulambila.
Peter selwagweli kunzima izulu lana kumbe kathathu dayala ngisho lokusivumela ukuthi sivune nje ngisho lokuyisiqu nje komuntu. Indlale lapho ukuthi ungayibona nje umumbu ohodowele phansi esigayeni noma nje akunzima, indlale lapha inzima.
Umsekelo omgcinihlalo webandla lezanu PF kuward 4 ntabamhlobo omnumzana Gordon Chuma uthi abantu bayaphiwa ukudla loba nje kukulutshwana.
Lo nyaka izulu alinanga, indlala ikhona sibili siyalamba, kodwa umumbu uyalethwa nguhulumende. Upresident unikeza abantu ukudla vele so mhlaka 21 Jahola.
Induna osogwala uthi amanzi asatholakali njalo kule ndlala esabekayo.
Akunazibholane zamanzi indlala, hayi abakasikholisi bakhona nje mpigana khonoko, abanye hayi bakuqeda masinyane.
Izulu ize lefika bazabe phila ngani?
Bazabe bethenga.
Okay.
Kanti manje inkomo bazathengisa inkomo.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kulabantu abedlula izigidi ezingamathuma esithupha 61 million ababherele indlala enkulu kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe kulabantu abafike phose izigidi ezilithumi 9.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe ukugudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esabekayo elizweni ethi udingana imali efika amabhiliyoni amabili 2 billion United States dollars ukuze kuncedwe abantu abalambayo. Ngiyimela Studio 7 eLwagwero, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Wezi patelanele Melika, sikoka lotabuka eZimbabwe ohlala elizweni leli, unumzana Raphael Mthombeni, ngokhetho lukamongameli wakwele Melika, uzaqhutshwa lonyaka ngoLwezi. Uthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump, ufisa kakhulu ukuba abuyele esikhundleni.
uyabonakala ukuthi usengumuntu osekhuluma engathi uyazivikela kuso sonke isikhathi njalo lokuthi usefuqa kakhulu wenzela ukuthi angene ukwenzela ukuthi aziqolele yena ngokwakhe emacaleni wonke la alawo kanti ke ngale lakho ukhulu la uyafuqa kakhulu ngokuthi kuvikelwe lokho okuthiwa yidemokrasi.
Nxa sikhangela sibili udaba lukaTrump lolu lukalusozele umephule esiya phambili khonapho nxa sikhangela ezokhetho. Khanya phela lokhu engazani uyaphumelela ngakhona ukuthi etshela abantu ukuthi ha lokhu kwenziwa-ke abamthetho khonapho kwele mpeleko senzela ukuthi enganqobi.
Esimele sikunanzelele ukuthi ukhuluma kulokhu okuthiwa yibhesi yakhe. Alaba abalandeli bakhe abamsekelayo yibo labo abamilaye loba enzicala loba engenzangicala. Ayisikho ukuthi bona labo abayibase kaTrump bayimajority lapha e-America. Okwakhathesi bangathi bayachayana ukuthi kuyalingana akukaphumi ukuthi ozaqhuba khetho anqobe ngubani. Ungathi kuyalingana kodwa ke sokusiya sibili kuma elections ngokwawo bazaphuma abantu babona ukuthi onguye ongcono ongangena athathe isikhundla nguphi phakathi kwabo babili.
Yes, yabona njalo kule nto leyo kuthiwa yi-abortion sibonile i-Supreme Court isithi hayi kule philisi lelo kumele lisetshenziswe kumele lihlale likhona kodwa ama-democrats kade khangele khonapho ukuthi ikwabakulwa ngakho besithi ibandla lama-republicans kalifuni ukuthi abantu bayenze khona kuma-abortions akusoze kulimaza ubiden khonokho.
Hayi, angiboni ukuthi kuzamlimaza lokho ngoba angithi laba be-Supreme Court bamisa wona lo mthetho ngaphambili ngale so khathesi besebesesaba ukuthi bangaphinde bamise iphilisi leli sekuzabonakala ngathi bavele balwisana labo mama. Angiboni ukuthi kuzaba yinto ezamhlupha kakhulu ngoba khona lo mthetho wokumisa yona i-abortion ulokhu khona wona lo othandwa nguTrump.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas khonapha kwele Melika. Okwamanje sike sizwe amazwi kahulumende wakwele Melika.
Ele Melika likhathazekile ngokuqhubekela phambili kokubotshwa kwabalela amalungelo oluntu e-Azerbaijan, kutsho isikhulumeli sogatsha lobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Matthew Miller. Ukhiphe lumbiko ngesikhathi ephendula imibuzo entathela izindaba ngokubotshwa kwengcwethi ye-Azerbaijan yezenotho elodumo njalo eyintathela izindaba uFarid Meralizade. UMeralizade wabotshwa ngamapholisa mhlaka 31 Nkwenkwe kwicala eletheswa iphephandaba elisebenza lizimele lilwisa inkohlakalo ele Absas Media. Sekule ntathela izindaba ze Absas Media ezimbalwa esezibotshiwe ukusukusela ngolwezi. Ezinye intathela izindaba ezigoqela ezomsakazo weTop Lam zibotshiwe ekuqaleni kwalona lomnyaka kuhlelo lokuncindezela intathela izindaba ikakhulu lezo ezikhupha indaba zenkohlakalo eqhutshwa ngohulumende. Ngalisayo ukuthi iphephandaba le-Absas Media eselisebenzela phandle kwelizwe le-Azerbaijan kanye loFarid Meralizade bathi uFarid kayisiso sisebenzi se-Absas Media kodwa ngomunye wengcwethi ezixoxa lephephandaba leli. Ugwalo logatsha lweMelika lobudlelwano lamanye amazwe olusanda kukhutshwa lumumethe phakathi kokunye indaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu e-Azerbaijan luchaza ukuncindezelwa kwamalungelo abezindaba kugoqela ukuhlaselwa kwentatheli zindaba, ukubotshwa kazo kanye lokusebenzisa imithetho okumisa ukukhutshwa kwemibiko. Isikhulumeli sogatsha lokudlelana lamanye amazwe umnumzana Miller uthi labo abasebenzisa amalungelo lo abo agoqela ukukhupha imibiko akufanelanga babotshelwe ukwenza lokho. Siqhubekela phambili sikhuthaza uhulumende we-Azerbaijan ukuthi akhulule bonke ababotshelwe ukusebenzisa ilungelo labo njalo ahloniphe amalungelo oluntu, kutsho umnumzana Miller.
<tune-> La ngamazwi kahulumende wakwele Melika. Namhla sixoxa lo nkosikazi Queen Sowa olenkampani ibona ngezimpila kahle.
I-business yami kuthiwa ihlalani kuhle Rugare Medical. Ihlalani kuhle yaregistra ngo-2017, iregistra eZimbabwe lase-United Kingdom. Sidila kakhulu ngama-medical aid. Khathesi sesivule i-renal unit ku-George Slundika koBulawayo. Njalo sesile sibhedlela, isibhedlela si-under renovation. Kusuke nje kwaba lama-challenges, so asikaqedi ukuthi si-renovate. Njalo sesilalokhu abakubiza bathi domiciliary care, lapho esihamba khona sisiyabona abantu ezindlini, sibancedisa ngokugeziswa, ngokuwatsha, ngokubhadala amabhili. So sesikhulile.
Ye, nxa sikhuluma-ke ngakhonokho-ke elikunika abantu kwe-health insurance, lokhu kuyimalini ukuthi umuntu abe khona phakathi?
Kuqala ku-$17. I-$17 iyabe ikuhambisa ezibhedlela ezinjengabompilo central lama-mission hospitals. Ye-$17 ebese that is for umuntu omdala nomntwana kuyafanana. Ebese sisiba lama-plan alandelayo, umntwana kuyabe kuyi-$40, umuntu omdala kuyi-$59. Leyo iyahambisa kuma-private hospitals enjenge-corporate 24 lezinye nje ezinye izibhedlela ezincane ngaphandle kwe-Matadei ma okobulawayo. E-Harare iyahambisa kibo-Bains Clinic, maningi nje lapho ungahamba khona. Then bese sisiba le kuthiwa yi-Clover, ke ikuhambisa zonke izibhedlela ongazicabanga eZimbabwe. KoBulawayo ngikhuluma nge-Matadei, e-Harare ngikhuluma ngabo-St Anne's, zonke nje izibhedlela ongazicabanga koBulawayo. I-specialist uyahamba, ama-physiotherapist, ama-GP, medication, amaplan wonke nje awethu avumela khonoko. And nxa ukuthi ungagula uyehlule kukelatshwa eZimbabwe, ba udoctor uyakurefera eGoli kumbe e-India. Into enhle ngakho futhi silalokho kuthiwa yi-funeral plan. Nxa ukuthi let's say udlule emhlabeni, siyanika i-bereavement token ye-$300 with all our plans. And all our plans futhi njengabantu abaningi eZimbabwe siyazisebenza. Ma unga-admitha esibhedlela, after 48 hours uyaqalisa ukuthola i-cashback ye-$100 a day. So i-day u-dischargewa uyahamba ufila amafomu bayakunika $100 per day.
Lo ngonkosikazi Queen Sowa, umqondisi wenkampani yehlalani kuhle healthcare, ubexoxa le-Studio 7 ese-London. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7, sanibonani, ya. Kati besicela lisibuzele ugovernment waseZimbabwe ukuthi ulwane nathi thina amaNdebele or ulwane namaZimbabwe wonke, ngoba okwamanje sigcwele iganga sizama ukudinga lokhu nalokhu basilwisa, sidama ukudinga lokhu nalokhu basilwisa. Sicela ukubuza ukuthi intengo yama-passport, why ipassport yakhuphuka kangaka eZimbabwe? Kodwa esikhala ngakho ukuthi intengo iyakhuphuka, nemisebenzi ayikho, nemali ayikho, siyaphuma siyathabalaza emazweni. Wakuwayibona kuphi ipassport ye-R3200? Ma uthiwa icathanisa nale esikhona thina lapha e-South Africa esizama ukuncenga khona ukuthi sidingele imdeni ukudla, ma bebuza ukuthi ipassport iyithatha ngamalini, sizwa bethi i-3200 nethi ipassport siyithatha ngaboma-400. Alikuboni ngani ugovernment kazinu yini amakhwapha umnankagwa labalandeli bakhe? Yini akuyangisi yini lokhu ukuthi uzwe uzothatha i-ambasi yakho uzoyifaka lapha e-South Africa izobiza i-price ethi 3200, bona lapha eyabo ama-ambasi esenza i-passport nge-400 rand?
Basakazi bakwa-Studio 7 okhuluma ngesithandazile Ndlovu, ngikhuluma se-Johannesburg e-South Africa. Hhayi, ukwenza kwama-South Africa zimeye kufanele laseZimbabwe. EZimbabwe angithi kwenziwa intando kamnankagwa, lana e-South Africa kwenziwa intando yabaningi. So kumele sikukhangelisise nxazombili ukuba i-South Africa kwenziwa intando yabaningi kumavoti, hhayi intando yomuntu oyedwa. EZimbabwe kungantshintsha nje lakho uba ungasusa yini umnankagwa, kwenziwe intando yabaningi, intando yabantu. Andlelani kwizwe likamnankagwa nezanupiefu yakhe nemoli yakhe.
Elibingelela lonke
Ya ngithi ngikhulume ngendaba ze-politics yakithi ekhaya. Ya kuma-opposition, ku-opposition lapha abangantu babonakala abantu uchamisa lo Job Scholar. Abantu kabakhetha uJob Scholar. UJob Scholar ubrave, yikho okufuneka kupolitics. Uyavuma konke ukuthi kwenzakale njengokwenziwa uMandela. Ya, uyavuma konke ulwela abantu. Khangela uChamisa udinga izinto eziningi. Ukupolitics uzodinga imali.
Ye, laba-ke ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lakho ukusithumela enu imbono kunombolo ethi 1202-465-0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo senu kunombolo ezithi 1202-465-0318. Siyosibale njalo lokunye okwenzakala khonapha-ke kuFacebook yethu yesiNdebele, VOA Ndebele. Kulokhu sikuthumezileyo kumbe sithe sikuphanyeke khonapho ukumayelana lontombazana okuthiwa ngu-evangelist, umama lo, unkazana lo, uthengisa inkuni koBulawayo. Nakho okunye okwethulwa ngabantu. Uyakhala untombazana lapha uthi lo bethengisa akathola imali engani ithe xaxa. Kulo Cynthia Brown uthi kubi kakhulu kwele Zimbabwe, waze wahlupheka umntakamama. Ake simncedeni bantu bakaNkulunkulu. Kuzobuya ke umazibisa Shepherd Sindiso la uthi yeyi waze wahlupheka umntwana omncane. Kambe akula yini ukuthi singamnceda ngakho untombazana lo? Kubuhlungu ngoba uzagcina esenda esisemncane. Kuzobuya u-Anthony Mpofu futhi bakithi lingajajile abazali bakhe ngoba eZimbabwe kulobuzima obumangalisayo. Kuzobuya loThando lweNkosi Thando Nkomo uthi umntwana lo mncane kakhulu uphandela abanawakhe. So uthe khona uphandela abanawakhe njalo ukuthi ubadingela le school fees. Kuzobuya ke uSindiswa Likhupha uthi muhle usizi bakithi, ngabe uyathola uncedo olungcono. So ke kulabo ke abafisa ukuthi bamncedise, xhumani xhumanani ke lo Ezra Jesus Banda, sibona ngazani ke uzolinceda khonapho ke ukuthi uncedo lufike kuntombazana. Zoma Tobias uthi yeyi emakhandeni ikasi lami uhluphekile lo ntombazana, singazi singamenzelana okuhle. Prince King Sandile Genga uthi lapha phela kulobuhlungu obunzima, kuthi abantu zabona bevota ngendlela engayisiyo, kuyahlupha konke lokhu. Kuzobuya ke umphoka Brighton Ndebele uthi o bakithi sazahlupheka kwale Zimbabwe, kambe soneni. Brit Tandeka Ncube zacinga ngawe lapha uthi kodwa bakithi yeyi impilo le inzima, asazi ukuthi sonani kwele Zimbabwe, kambe kuyophela nani. Ye kunjalo ke isihlobo zethu. Le yiStudio 7 esakaze eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ulayidok lomhla ke sixoxa ngokwenzakalayo kule South Africa usokubunjwa uhulumende womanyana manyano. Nanto ke uhlelo lukaZulu
Kuhlelo Woza Friday kuliviki sixoxa lophathisani moyo oweqembu lemokomba eliqala ukuchaya namhlanje eMelika. Iqembu leli elizachaya eWashington DC namhlanje likhangelele ukuphatheka njalo emikhosini ebalisela oweAfrican Vibration Music Festival lowe the Africa World Music Festival.
Amalungiselelo wonke nje kusendleleni eqondileyo kuhamba kahle njalo silethemba ukuthi umculo lo esiza lawo abantu bazowamukela kakuhle nje njengoba kodwa vele sike saba khona ngapho enyangeni edlulileyo ngathi zimbili ku-April khonapho kodwa hayi sisebenze kakuhle nje ngemva kweminyaka singazange salugxoka kwele Melika xa ngaphambani simbona kungaba yi-5 to 6 years khonapho kodwa but ngendlela masithe siphenduka ngayo hhayi basamukele kakuhle lapho ebesihamba khona sishaya khona hhayi konke nje kuyinto kadiihle kakhulu ati kuze basijabulisa lapho.
Moyo namhla lichaya ngaphi njalo ngeziphi ezinye indawo elizachaya kuzo?
Sizokuba sise-Washington DC Kennedy Center and then sizokuba le Dallas eTexas kuthiwa yi-African Vibration Music Festival. Le sizobe sixhumene nabanye abahlabeleli bakuleli kwele Zimbabwe abakhulu abanjengabo Thomas Mafumo la uzokube ekhona khonale. Ngathi nje kuyabe kukuhle bakhona nje abanye abasasukumayo njalo sabamema lapho bazokube khona sihlangene sinjalo. And then sibe sesisiya kuthiwa yi-Tromansburg Grassroots Festival yikho lapho esizokube sikhona, siye kuba e-Detroit nako-Boston.
Kukhona na okutsha abalandeli abangakukhangelela
nje amaculelo izingoma zakhona ungathi zimnandi sizibeke nje ngolunye uhlupho olungathi lutshintshile kancane ngendlela bona kade besazi ngakho. So hhayi lathi sikhangelele sibili ukuthi lokho kuzokuba intokozo kizo izethameli zethu.
Abalandeli bengaxhumana njani nani?
Kuyikuthi lapho esiyabe sidlala khona nxa bethe bakhangela kupheji bathola abangazali besizwe kodwa balesifiso bayakhona ukuthi bathenge amatikiti kulezo ndawo esizabe sikizwe nxa kuyikuthi siyabe sisetown khonapho. Njalo imiculo yethu iyatholakala konke kubo-Spotify, YouTube endaweni ezinjalo nje konke kuyo ungasidinga khona kaa uyasithola. Then okunye engingakutsho ikhona ukuthi loba libe nasimema nje lapho ababe khona kumbeni loba ngama-festivals loba yini ya nxa bengathola ukuthi bekhulumisane nabo manager hayi konke siyakhona ukufika khonapho.
Namhlanje yiphi ingoma ongafuna siyichaye kuhlela?
Hayi sile silamavidiyo esinawo esawenzayo ingoma okuthiwa ngunzara aphana. So manikani kungaba yinto enhle kakhulu nxa lingasimpla nje le albhamu lethu lona lelo kuthiwa tusona elitsha esilalo nje lisemple ingoma ezikhona phakathi konke kanjani.
You made a bunch of sense.
siyabonga kakhulu ke Dabuka Ncube lemkumba khonapho ke okwanamhlanje simalapha uhlelo lwenu zulukandaba olibhalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lelale.